Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Balamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 24 Zibandlela 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umthethondaba waphezulu weHigh Court unqume ukuba umsekeli kamongameli uRetired General Constantine Chivenga abuyisele ingane ezintathu abesalala zokunina uMary Mubayiwa Chivenga. Namhlanje lusuku lokugcina lokuthi abebandla lamademokrasi bethulele idale lesenethi izizathu zokuthi kungani befuna ukuthi umongameli Donald Trump welemelika asuswe esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment.
This is a very welcome judgment in the sense that it reaffirms our confidence in the judiciary.
Kuwoza Friday lamhlanje silomculo omdumo wekwaito uMawiza wasemzini weNtumbane kobulawayo owethule indlalazo lakhe lakuqala elilesihloko esithi Last Number. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla eliphikisayo leZimbabwe African People's Union ZAPU bakhala labemoli kamnumzana Alfred George Bango wesontala eMatobo engizansi eMandebeleni ongomunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra ehamba ngegama lokuthi Truman Mabena obophe ngolwesihlanu olwedluleyo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abebandla leZapu balahlekelwe ngelinye lamaqhawe alo ngokubhubha kukamuyi umnumzana Alfred George Bango owazalelwa eMatobo ngomnyaka ka-1946, ubhubhe mhlaka 17 Zibandlela njalo ukhangelelwe ukubekwa ngomgqibelo kibo lapho adabuka khona esontala. Uyise omncane umnumzana Augustine Dube uchaza ngembali kamuyi.
Ngumuntu osuke lapha esempini ngo-1977. Kuyikuthi ngaphambilini ngumuntu esakhula sonke esele ngo-1946. Ngo-1965 to 75 organizing and recruiting eyokutheli zapho. Ngo-1977 wasuke wayezihambe vayabona waba ngumuntu wafikela eNampundu Trust Camp. Esuke lapho-ke 1970 ngo-October waya eLibya esiya for commanding. And then wabuyela futhi eZambia elabanye ababelayo bokhonale ku-training basebehlanganiswa nomkhonto wesizwe. Ngo-1978 wasethunyezelwa eMoscow kwenza i-military training. And then wabuya futhi eZambia eLusaka and wasesiya eChinyunyu military camp for artillery and big guns training. Ngo-79 wasesiya eSalisbury evele eZambia wasesiwa eBinga. Lapho ayesuka esiba ngumuntu ekhangela ku-5. Kusilapho-ke waba ngumuntu oba-integrated ku-National Army. Then wayeliaison officer lapho e-St. Paul's eLupane Brunaberg ezezani lakobulawayo. Ojoyina i-National Army ngo-1981. Then wasesiwa eGuinea Fowl eGweru esisiba kwi-integrated army. And then kusilapho waba ngumuntu wasebenza ku-National Army wasesiba ngu-sergeant eMaswingo. Then wasethunyezelwa esikolo se-infantry zikulaphakathi sebenzile khona and waseposte futhi elweni still lapha isikhathi eside and he was later posted e-KG6 waretire ngo-1995.
Umgcinisihlalo wezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uchaze uDube njengendoda emadodeni esithi balahlekelwe kakhulu hathi njengebandla kuphela kodwa njengesizwe.
Silosizi ngokomrade ubaba uAlfred Bango. Alfred George Bango liqhawe lethu elikhulu elakhulula ilizwe leli lilibutho lenkululeko under Zipra Forces.
Ubango uthiye abantwana abazukulu lezizukulwane abantu babuthene emzini wakhe esontala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Namhla lusuku lokugcina lokuthi abebandla lamademocrats bethulele idale lesenate izizathu zokuthi kungani befuna ukuthi umongameli Donald Trump welemelika asuswe esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment. Abebandla lama-Republicans bazaphikisa okwethulwe ngamademocrats kusukela kusasa, loba nje uTrump efuna kwenziwe kusukisela ngumvulo. Amademocrats bethesa uTrump umlando wokuchaphaza ihofisi kamongameli lokuvimba ukubana kwethule ubufakazi bokuthi wamisa uncedo lwezikhali okwakumele luqondiswe kwele Ukraine. Bathi kumele asuswe esikhundleni ngoba wayefuna ukuphendla indlela yokunqoba umnumzana Joe Biden akhangelele ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwa lonyaka. Ama-Republicans kanye lamagqwetha kaTrump bathi icala eletheswa umongameli lenziwa yikuba wanqoba kukhetho luka-2016. Asebeke bathoniswa ngenjongo yokubasusa esikhundleni phansi kwe-impeachment babalisa umongameli Richard Nixon, umongameli Andrew Johnson, lo Bill Clinton. Ukuze sihlaziye okwenzakala khona manje edale le-Senate, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo oyingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Khona ukunzima ama-Republican, I think i-partisan politics isinkulu kakhulu. Sekunzima for umuntu even ebona into erongo ngoba liqembu lakhe, so kunzima ukuthi atshintshe umbono or asupporte. So ama-Republican amaningi athi well shares ukuthi khona ngabe wakwenza okungekho okungacaci kahle, kodwa asibone ungathi enough ukuthi angakhishwa umsebenzi. So yeah, azamile ama-Democrat, I think ikakhulu bona i-focus yabo sebefuna ukuaphila to i-public abayibona abazovota kukhetho luzayo. So I think most of i-direction enkulu kengxoxo yabo, i-debate yabo isidirectwe to abalaleli labavotayo ukuthi babone ukuthi hayi ngempela lo president wabo lo abalayo khona manje umuntu obamba umthetho njalo akusumuntu olungeleyo ukuba ngupresident.
Ye, kodwa-ke nxa ungumuntu sebele ulalele okwethulwe ngama-Democrats ungathi-ke kutshayile yini enhliziyweni ozobona ukuthi ha lapha kule ndaba la?
Ya, I think masiye eqinisweni ma ukuthi ungumuntu othanda iqiniso, I think kuchayile enhliziyweni, kucacile ngoba bayibekile indaba yabo yacaca ukuthi no, into ezifana lalezi azivumelekile according to i-constitution yethu. Ayivumi ukuthi usebenzise i-office yakho ukuthi uzi-enriche or noma ukuthi uzikhuphule wena izinga lakho ngoba akusiwo umsebenzi waleliya office. So bayibekile indaba yabo yacaca ukuthi uTrump usebenzisa amandla akhe njengo-president ukufosela i-Ukraine ukuthi yenze izinto ezizomenza yena abonakale ngcono ukukhetho luzayo, ezikhuluma kabi ngoBiden onguye omophozayo to an extent ukuthi wazobamba lezi mali ezazikhitshwe i-Congress ukuthi kumele ziye e-Ukraine. So hayi, indaba yabo bayibekile yacaca, sokusele ukuthi sibone ukuthi wona ama-Republican ama-senators ayafuna yini ukuthi aphumele egcekeni ngeqiniso lokudaya uTrump umoshakele.
Lo-ke bekungumnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe oxoxe loGibbs Dube we-Studio 7 ese-Washington DC. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni kususela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court unqume ukubana umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga abuyisele ingane ezintathu abesala lazo kunina uMary Mbaye wa Chiwenga phakathi wamahola 24. kwethulwe sizinqumo kulandelwa umthetho othi abantwana abangaphansi kweminyaka elishumi lasiyagalombili bahlala lo nina lapho umtshado uqunywa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula lesi sinqumo, umahluli uJustice Christopher Dube Banda uthi phezu kwalokho uthi Wenga akangavimbeli unina wabantwana bakhe ukuhlala emzini wabo waseBorodel lapho okulekheli ayibhalisa edale njengezinye zendingeko edabeni lwakhe lokuthi avunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso ipeyili. Okwenziwa nguChiwenga ngaphambilini idale likuchaze njengokwephula umthetho njengoba waxotsha unkosikazi kungela ncwadi yedale eyayimvumela ukukwenza lokho. Umahluli unqume njalo ukuba mayibuyiselwe impahla eyathathwa endaweni yamabhizimusi kaMary Chiwenga ye-Orchid Gardens esedomboshaba kanye lemota ezintathu ayezithathelwe. Elinye lamagqwetha eHarare u-advocate Kudzai Kadzere utshelele umsakazo ukuba siyajabulisa kakhulu lesi sinqumo sikamahluli uBanda.
This is a very welcome judgment in the sense that it reaffirms
Sisiyamukele kakhulu lesi sinqumo ngoba sisibonisa ukuthi silakho ukuwathemba amadala ethu ukuthi akulani ukuthi ulamandla anganani. Umthetho ngumthetho kumele usetshenziswe njengoba uyiwo. Sisibonisa njalo ukuba amadala engasetshenziswa ukulwela amalungelo alabo abangenamandla okuzizwela.
Which is the supreme law of the country.
UMary Chiwenga yena ubefuna idale linqume ukuthi uChiwenga abuyisele abantwana phakathi kwamahola amabili. UMary Chiwenga ubemelwe nguTaona Nyamakura kuthi uretired General Chiwenga yena ubemelwe nguadvocate Louis Uriri. Kusenjalo igqwetha likaChiwenga uadvocate Uriri uthi usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa lesi sinqumo seHigh Court edale laphezulu ele Supreme Court. Kodwa igqwetha likaMary uNyamakura uthi alibamangalisi leli nyathelo likaChiwenga ethi labo bazokhweza edale linye udaba lokuthi kulandelwe ngokugcweleyo okunqunywe yiHigh Court. Ngakolunye udaba uhulumeni lezisebenzi zakhe behluleke ukuvumelana edabeni lokwengezelela iholo lezisebenzi ezikumanyano we-Apex Council. Lokho kuphume ngemva komhlangano obekhona phakathi kwezisebenzi lohulumende ngaphansi kwe-National Joint Negotiating Forum owenzelwe emahofisini eKagubi lamhla eHarare. Umgcinisihlalo we-Apex Council unkosikazi Cecilia Alexander uthi lanxa uhulumende abuye lesilinganiso esingcono kulesakuqala lokhu bengasamukeli. Akasatshongo ukuthi uhulumende ukhuphuke waze wayafika kusibanga siphi. Unkosikazi Alexander uthi uhulumende ukhala ngemali ukuthi akalayo bona nganxanye besithi izisebenzi kasanelisi ukuphila ngenxa yeholo elingeneli indleko zabo. Abe-Apex baveze ukuba khona kuzakwenziwa njalo omunye umhlangano lohulumende ngomvulo kuviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 PM siya ngo-9 ntambama. Kulive talk lamhlanje sikhangela udubo lokusilela kwempuphu elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli welemelika Mnumzana Mike Pence uhlangane lomkhokheli wenkonzo yamakhatolike uPope Francis esigodlweni sakhe eseVatican, lapho athe imuli yakhe ijabule kakhulu ukutholiswa ithuba lokubonana loPope njengoba iningi layo lingamakholwa esikatolike lanxa yena esekhonza kuma-evangelicals. Uqhamuka komkhuhlane wesifojo sekholela kwe-DRC besetshelwa ukuba kungahlasela inkulungwane lenkulungwane zeziphepheli ezisenkambeni yamasisi esigabeni sanginyakatho esekhivu. Umgqoqotsho omusha weqembu elimela yele-South Africa emdlalweni we-rugby uJacques Menamaba uthi okwamanje bazoqakathekisa ukuqinisa leli qembu ukuze liqhubeke lidlala okwezinga laphezulu ngemva kokuphakamisa inkezo yamazwe omhlaba eye-World Cup. Uhulumende uthi ukusilela kwempuphu yelizweni kuzaba nganeno ngoba usebumbe ikomiti ye task force elomlando ukubona ukuthi impupho ithengiswa ngemfanelo njalo ayisiwa emkambo omnyama. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezamafekitali unkosikazi Sekayinzenza othe itask force le ikhokhelwa ngumkhokheli wakhe umnumzana Raj Modi. Umhulumende uthi ubhadala abagaya impupho imali yama-subsidies bengaqala befakaze ukuthi ngempela bathengisele impupho lanxa bengazithengela umumbo e-GMB kumankampani azimeleyo kumbe kwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lo mnumzana Thandeko Zintimkhandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Uhulumende lo imvama ulenhloso ezinhle kakhulu izikhathi eziningi ezibukekayo ezizwakala ziqhwalitheka kodwa kube sekusithi khonapha ekwenzeni bekuphezeni lezo zinqumo abelazo kube le nkinga. Nxa kukhulunywa yinto engabanhle ngayizasebenza kodwa-ke ukubona kwethu lokuhamba kwezikhathi kusitshengisela ukuthi uhulumende kuyabe zinto ezinhle kakhulu njengemboni kodwa ukuthi akwenze kuphumelele yilapho kwehlula khona. Yikho-ke ngesintu singathi indaba ezinjengalezi siyayicela ivuthiwe.
Kambe khona okungehlula kuyini njengoba sibona ukuthi uyabe sebenza le nhlanganiso ezifana labo Confederation of Retailers Association, uyabe sebenza le GMB labanye, ingxaki iba ngaphi lapha?
Kati vele ingxaki kahulumende ezinto zakhe zisilela ngaphi? Nisibele ukuthini ziyakhulunywa bande ngomlomo ekwenzeni dolo lokwathi abafana ngakulalutho kuza kwehlula ngoba bonabo engxenye abaphakathi ngabanye babo abayithambulayo leyo mpupho bayithengisa ngenhlengo ephezulu endaweni ezithize engathi siyakubona emaplazi siyakubona lapha lasekwetezi ezenziwayo siyakubona ukuthi akunahlelo lukahulumende lokwaphuma sibili zaphuma lathi kuya nanxa izongo zilungile singabe mhlawumbe sizesaba umnyama ongelampisi kodwa ngokwazi yethu lohulumende bonabo bantu yibo futhi mhlawumbe abazabuye baphenduke babe kuthanga oludla amakhomane bazakwenza enxebe sachaza kodwa kusiya bangabona ukuthi kule mali sebeqalisa ukuthi bona bazikhaphulile abantu bengazuzi lutho.
Siyabona njalo ukuthi okhokhela i-task force ngumnumzana Raj Modi isiphathamandla sikahulumende layo ngusomabhizimusi.
Kangazi njengoba yena ngowakhe mhlawumbe impuphu engayili ungahamba koBulawayo ezitolo zakhe ema-supermarket ngomunye wabantu owakuthiwe ezakhe izinto wayethengisa ngedola le-America nangerandi. Ungabuza abakoBulawayo bazakutshela iqiniso lona lelo kuthiwa sisebenzise idola leZimbabwe yena ayethengisa utshwala lokunye kuthengisa athi kuwode nge-forex ngabe uzathengisa nge-forex angithi khona kuyatshengisela ukuthi laveleke amangawakuqonda entweni lezi kanti vele khona kufakelwani umphathi intambo kwehlulani ukuthi kuthathwe nje abantu abayibo abazizubo lokuswela impuku ungadingi abantu abangasweliyo yikuhleka abantu lokungendlela.
Umnumzana Thandeko Zintimkhandla yingcwethi yecubungula ezombusazwe limzwe lapho exoxa losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Modi ngalolu daba kodwa unkosikazi Nzenza uthi ugatsha lwakhe luzasebenza le nhlanganiso yabasomabhizimusi e-Confederation of Retailers Association, i-GMB, labanye abaphatheke kudaba lokwabiwa kwempuphu, ama-stakeholders, ukubona ukuthi lolu hlelo luyaphumelela.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyakubanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo we-Studio 7.
Imuli yombalisi wesikolo seNjube High School obulawayo umnumzana Brian Mutsiba ubikwa ihlukuluzwa ngamapholisa insitha kulandela ukutshengisela okwenziwe ngabantwana balesi sikolo ngumvulo. Abantwana bedlula ikhulu bangene emgwaqweni batshengisela bethwele iflag yelizwe lomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa behlabela
Ingoma ethi into eyenzayo siyayizonda, umsiba obaleke elizweni ngemva kokutshengisela lokho. Utshele iStudio 7 ukuthi ubaleke elizweni ngoba ubesedingwa ngabantu abangaqondakaliyo, hatshi amapholisa nje kuphela. Amapholisa abiwa siye emzini wangakibo ehlukuluza izihlobo zakhe, besithi zichaze ukuthi waya ngaphi. Asenelisanga ukuxoxa lezihlobo zakhe, kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Ambrose Sibindi, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngodaba lolo.
Well, okuyiqiniso ukuthi eZimbabwe abantwana balamalungelo abo. Okwesibili, njalo abantwana ummo lowo xa abazali belobunzima bayakunanzelela, abazali babasebenzi bayakunanzelela futhi abantwana ukuthi abazali abasebenza imali abayihola iyindawo. Ngokunjalo-ke abantwana kwesikhathi bahamba ezikolo bayaxotshwa, abantwana bayethulelwa nokudla, abazali bayethulelwa nokubathekela amabhuku, abazali baye bale zikweletu ezikolo ukuthi abantwana baye bayehlule kunika ama-results. So-ke into leyana yenziwe abantwana benziwe, ngibona ungathi ivula abantu amehlo ukuthi abantu bananzele ukuthi uhlupho lelo esikhuluma ngalo solugabhele ngale kwakhona ukuthi abantwana bayananzela kulo hlupho. And then le qiniso lokuthi okwenziwe labana abantwana, izakhamizi yatho ukuthi engxenye lohulumende nxa elalela uzavula indlela la elabona ukuthi ndazimangakuhle abona ukuthi sohlupho lapha eZimbabwe. Ngoba abantwana njalo njengoba besitshela ukuthi le mfundo yakhona ayisaqedakali ngoba othitsha ngenxa yendlala abalayo ukuthi bahole imali engatsho lutho, abantwana bayakunazelela ezikolo abasafunde ukuya ngawo ukuthi afuna bayakudlalela. So-ke kusitho ukuthi umntwana ekupheleni komnyaka kuyathi ufeyile, kanti umntwana ufeyile nothi ukuthi yena kenelise ngenxa yokuthi vele asathosha izifundo ezeneleyo ngenxa yokuthi thina imfunda yethu esikhathi i-education system yele confusion. So-ke abantwana bona abakwenzileyo akulanto abayonileyo, nxa sihlakaniphile nje uhulumende naye ihlakaniphile, lathi abazali ihlakaniphile, we need to engage uhulumende ukuthi kalungise uhlupho olukhona ezizayo.
Kanti pho manje abantu abathi bona abantwana laba abasetshenzisiwe njalo imbi into eyenzakeleyo, ungathini ngabo?
Isikhathi esiningi nxa ungenza ulutho nje abantu abangabantwana, normally umntwana uthiwa akahambi manga. Ende ngabantu ababekele iqiniso lokuthi bethu abantwana basetshenziswa, besetshenziswa ngubani abantwana bezibona ishupho lakhona. Ngibona ngathi labo ngabantu abezama ukuthi indaba leZimbabwe le education esikhuluma ngayo, elesizwe ezikhwela zonke insuku amatiya bengafundisi, abantwana befeyila, bafuna ukuthi bayi-downplay. Kodwa kuyiqiniso ukuthi nxa silibesisima emaqinisweni, singabantu abaqotho, singabazali abacabangayo, silohulumende laye o-serious ngabantu ababusayo. Bekufana indaba yanenjube uhulumende sibulala ibano ngokuqotho, angakhaya indlube kuphela, ahle alungise indaba yonke ye-education kwenzela ukuthi kubona abantu abantwana baphatha kuhle.
UMnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni lapho leStudio 7 ekoBulawayo. Zonke indlela ziqonda enkundleni yeBaba Shows kulimpela viki, lapho kulemidlalo emibili ezadlalwa ngamaqembu omdlalo wenguqu emele ilizwe leZimbabwe. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Sasa ngomgqibelo iqembu le-FC Platinum lizemukela iqembu le-Al Hilal elakwele Sudan enkundleni eBaba Fields emdlalweni walo wesihlanu wesigaba sezibaya kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum lilomklomelo wodwa kuphela njalo yile elijengiye amanye kusibaya sikagroup B. Isimo lesi sitsho ukuba iqembu leli kaliselawo amathuba okudlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano, kodwa umqeqeshi tshiwalo omutsha u-Hendrikus Peter de Jong uthi ukhangelele ukuba iqembu lakhe linqobe okwakuqala selokhu laqala ukudlala imidlalo yezibaya.
Konke uhamba kuhle njalo silungiselele ngemfanelo. Sesilinde impumela enhle kusasa njalo sikhangelele ukunqoba, ngoba ungakhangela indlela esidlale ngayo emdlalweni owedluleyo esibudlale leqembu le-Al Ahly, sidlale kuhle okokuthi mhlawumbe kwakumele sivele sinqobe. Ngalokho-ke ngikhangelele ukuba sizanqoba kusasa.
Iqembu le-FC Platinum libe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu le-Al Ahly elakwele Gibhithe emdlalweni walo olandelwa yilo wangomgqibelo okuyimpumela elitshiye lomklomelo walo wakuqala kumncintiswano walo nyaka we-Total CAF Champions League emdlalweni wakuqala odlalwe phakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Al Hilal odlalelwe kule Sudan nyakenye. Iqembu lezivakatshi linqobe le-FC Platinum nge-2-1. Iqembu le-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo kusibaya sikagroup B lemiklomelo eyisithupha. Phezu kwengalane kuhlezi iqembu le-Etoile du Sahel, lona elilemiklomelo eyi-9, ikanti endaweni yesibili kuhlezi iqembu le-Al Ahly elakwele Gibhithe, lona elilemiklomelo eyisikhombisa. Komunye umdlalo ziki lesihlanu iqembu le-Al Ahli lizadlala lele-Etoile du Sahel ngensonto. Amaqembu azaqeda ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kuzibaya ezine yiwo azadlilela phambili kusigaba se-quarter final. Kolunye udaba olumelana lo mdlalo wenguqu, iqembu lamankazana leminyaka engaphansi kwelishumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadibana leleBotswana ngensonto enkundleni e-Papa Fields kuhlandla lesibili lo mdlalo okudinga amaqembu azakudlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Iqembu leZimbabwe lingena kulo mdlalo livele libhekane lomthwalo onzima njengoba linqotshwe nge-5 kanya emdlalweni wokuqala odlalelwe kweleBotswana emavikini amabili ayedluleyo. Ukunqotshwa lokhu kudale ukuba obe umqeqeshi waleli qembu uGasly Chibuka elahlekelwe ngumsebenzi, njalo uLangton Giwa nguye osezibambe esidukwini. Ngiyimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Namhlanje kuwaza Friday silomculo omdumo wekwaito uMawiza wasemzini wentombane kobulawayo owethula idlalade lakhe lakuqala elesihloko esithi Last Number.
Angikhulumi isikhiwa nge ngeveneku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle, yikudibana kuhlelo Woza Friday. Igama lami nguMike Hobe. Namhla kuhlelo siloMawiza, yena usanda ukukhipha idlalade elingaphansi kwesihloko esithi Last Number. Ngintsundu mina ngimnyama mina I'm blessed. Mawiza, ngiyakwamukela kuhlelo bafo, unjani?
Angishabi mina, ngiyabonga kakhulu.
Hayi, siyathaba ukuba lawe kuhlelo. Tshela uZulu okunengi ukuthi kahle kahle ngibani uMawiza.
UMawiza ngifana wakobulawayo uphuma eNtumbane. Amakwaito akithi phema eNtumbane.
Kulezi nsuku siyabona abatsha behlabela umdumo we-hip hop, dance hall, afro pop. Kodwa wena ulokhu uqhubekela phambili uhlabela umdumo wekwaito. Kuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili uhlabela umdumo wekwaito?
Ngikholele ngaleli kwaito kakhulu. Lapho engiphuma khona yikho obekuphuma khona i-iTunes. So sisesebancane nje ngikhula naleli iTunes ngihlabele emagrosa. I think
ayisakuzwa bafo Zulu kandaba, asizweni inye ingoma kaMawiza elo Tebza uthi easy majita easy.
Easy,
ingoma kaMawiza. Mawiza, awusitshela okuningi mayelana ngaleli dlalade bafo.
Last Number is my first studio album. Ngithe Last Number cause Last Number ngathi ipepitali isleng sekazi kusho ukuthi something big yabo. Sengamthethi into yakho le Last Number, it means I something big. Idlalade lami ngibize Last Number cause I feel like it's big.
Pull up the VIP, the lap is a mugung visa, ha, fian, take it.
Ayi, siyakuzwa Mawiza. Mthwakazi omuhle, sikuhlelo Woza Woza Friday. Namhla siloMawiza, asizwe nenye ingoma yakhe uthi Chipotsotso. Ngikhuluma isikhiwa ngevernacular. Hayi Mawiza, tshela uZulu okunengi mayelana ngale ngoma.
Chipotsotso ngahlangana naye lapho engisebenza khona. Is a soccer idol. Ngisakhula bengimbukele edlala ibhola and all. So I got to know ukuthi yena ube kwansi ukudlala emuva edlalela phambili. So khona kuthanda lami kwamangalisa ukuthi Chipotsotso ule special gift yena. Because ama-players amaningi esiwaziyo ungalitshwa nto ithola ityele kwansi ukudlala emuva lidlale phambili. So mina I use that ukuthi okay, lami I can be versatile in my life.
Siyakuzwa Mawiza, isikhathi sesidliwe nguMangoyi, phosela amazwi akho okucina.
Ngitshela izulu leZimbabwe ezo like and support. Last Number litholakala e-Art Gallery kumculo khona la ku YouTube then la ku iTunes. Ku Twitter it's at Mawiza Zim, then ku Instagram at Mawiza Zim.
Hayi, siyabonga Mawiza ngokungena kuhlelo. Mthwakazi omuhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo namhla. Namhla kuhlelo
oselivalelisa ngupraxedes Jeremiah kuhlelo lwethu lalamhlanje.